Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uDanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 29 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Yisisana sana umchado wezinja ebandleni leCCC kulandela ukusuka komkhokheli waleli bandla umnomzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi uzasungula na elinye ibandla.
Kodwa uyiwano sithe uyachiya ngomhlonitsha umama uMahere. Laba abanye hayi bathi abachiyi bona bafaka izizathu eziningi.
Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kusakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa.
Usezenele laphana wasephuma ekuphumeni kwakhe inomuntu anyaza ke ngithi baxabana wasemsukela wasemhlaba nge-very sharp object kulekiside ngasenhliziyweni la wahle wawa.
Zona izakhamizi zesizinda zithi ibhawa elisanda kuvulwa kumele livalwe ngoba kuke kwabulawa umunye njalo umuntu leli bhawa lisakwenye njalo indawo yesizinda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isisana sana umchado wezinja ebandleni leCCC kulandela ukusuka komkhokheli waleli bandla umnomzana Nelson Chamisa ungavezanga ukuthi useza sungula na elinye ibandla. UChamisa useveze imbono ethiyeneyo eyokuthi kahle kahle uza kwenzani. Abanye abameli bedale lePhalamende bathi bazachiya izikhundla ngoba besima loChamisa. Kodwa amanye amalunga edale lePhalamende abikwa esithi azaqala akhulumisane loZulu andubana asuke edale nxa uZulu etshonjalo. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla leCCC umnumzana Khaliphani Phukeni.
Ngikubingelela emsakazi ngibingelela abalaleli emakhaya. Hayi umbuzo wakho muhle sibili kodwa uyiwano sithe uyachiya ngomhlonitsha umama uMahere. Laba abanye hayi bathi abachiyi bona. Bafaka izizathu eziningi. Ezinye zakhona bathi bona abalamali. Basebenzisa imali kukhampeyini, balezikweleti eziningi, bakhuluma nje into eziningi. Kuyamangaza ke lokho ngoba thina abanye namhlanje kuthiwa singabathengisi ngoba sange sachiya ngemva kokuthi uMonzora ethethe i-leadership kumama uKhuphe ngobudlwangudlwama. Kodwa azichiya namhlanje nje akula muntu wathi hawu kathi kwakumele achiye wayengela zikwelede yini yena hayi. Laba zothu abangachiyi bona ngoba balezikwele. Kodwa okusemqoka kakhulu ukuthi bada ngeke bachiye ngoba ubaba uChamisa yi-detector. Ibaba batsho kanjalo. Ungabheka ipheji likababa uHopewell Chinono babhale kanjalo bathe i-detector akazange wakhulumisana lathi. Ubaba uChabanga uthe eqala into le abantu bathi hey waye kungakhulumiswana ngoba uChabanga wathi hayi. Nala kule detectorship umuntu uzenzela umathanda kodwa wabakuchaba ngusebenzela izana. Namhlanje bazikhuluma ngomlomo wabo bathi abachiyo ngoba wabakuchamisa i-detector. So sesilapha ke ngesilungu kuthiwa people have the leaders they deserve. So silapha nje eZimbabwe zinenkinga engaka ngoba abantu into eliqiniswa abayithandi. Into yobuxoki yinto abantu abayithanda into ingaba popular nje ubani bana ngakhuluma ulutho aluxuzulula ukuthi umuntu akhangela ukuthi into leyo ayikhulumayo yiyo noma kanjani hayi yanyukelwa nje iyathathwa nje ivunywe njengoba injalo. So ke angazi sizobona whether laba ke bazobizwa ngabathengisi. Kuyajabulisa ke ukuthi ubona abantu sebekhuluma into yakhulunywa umuntu kudala ebempiza bethu izana project. Angazi ke ukuthi bona sebeyizana project yini noma kanjani njengoba nanku sokumele basebenzelayo manje.
Manje njengoba kuthiwa kona ukuthi sekuza setshenziswa ama structures kumbe ingatsha ezazikhona kuminyaka emibili edluleyo. Kusho ukuthi sizabona yini kusiba lenkokheli efana labo Douglas Monzora labo sebephenduka yini ebandleni.
Ngiyabonga msakazi, ngiyawuza umbuzo wakho. Ye ubuza lokho ukuthi njengoba inkantolo yayithe ama 2019 structures we Congress ana 2019 ayenzekanga, yonke into nje MDC whether alliance or MDC what isikumonzora manje. So ubuza lokho ukuthi bazokubuyelwa lapho sokuletha umonzora na. Hayi angazi, njengoba ngihlala ngitshe ebantwini ukuthi mina kwami ukukhuluma inkulumo yabanye abantu, angazi ngihlale kwa meeting mawenza la ma decisions, angazi nokuthi lapha ayenza makutheni kuinfonywa yini. Mina kwami ukukhuluma ukuthi hayi sesicabange lokho bese ngiyalazisa ke njengomphakathi ukuthi hayi kuthiwa sokucasha ngelokho. So yeah, ngathi ukuthi ngiyibonde lami incwadi itsho njalo ithi sibe sokubuyelwa ku 2019. Namhlanje bahleli nje basachazulula ukuthi bayaphuma ukuthi ozoba umkhokhelo kwa manje before kusiwa e-Congress ngubani. So bangaqeda ke imeeting yabo bakukhulume lokho, ngizobuya njalo ngilitshele. Okokuthi uMonzori uzothi yena njengoba selibuyela kuma 2019 structures awami sengibuya nami sengifuna isabelo, hhayi angazi, sizobuka sibone ukuthi kuyozala ngomona.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kosakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa. UMthokozisi Ndlovu, obele minyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26, ugwazwe eBhawa wafa wachiya umkakhe lomntwana uphansi komnyaka owodwa. Kuminyaka emibili esanda kwedlula, iBhawa leli lisasendaweni okuthiwa kuko Richard, kulomunye njalo umuntu wagwazwayo wafa evela khona. Kodwa izakhamizi zesizinda zithi umumo uvele mubi kakhulu kuleli lokitshi ngoba baningi abahlaselwa izikliwi ezigwaza abantu ngenqamu, kwesinye isikhathi zisebenzisa imkhonto. Sehlulekile ukukhuluma namapholisa ngalolu daba, kodwa izakhamizi zithi zitshelwe ngamapholisa ukuthi kungachaya ihola lechumi 10 ebusuku zingalokothi ziphume phandle kwezindlu. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Jeff Phiri ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So sike khona ngale wasebuya kube sports bar ibe 2 weeks ivulele ibhaya ekade sports bar leyo. Uthe ingenele laphana wasephuma ekuphumeni kwakhe inomuntu angazi, anyaza ke ngithi baxabana. Wasemsukela wasemhlaba nge-very sharp object kulesi side ngasenhliziyweni la, wahle wawa. Yikho into abangitshela yona leyo. So uthe sekule laphana amapholisa wona ayevele ephakathi kuleyo sports bar. I-sports bar leyo amapholisa okuthini bephakathi laphana babezama ukuthi bexotshe abantu ngoba i-time it is a lot yokuthi yonke ibilokho ivulile ngoba by virtue of right ifuzivale ngo-10. So lapho it was after 12 midnight. Yeah, isikhathi abambisa sona kwakungabo-1-2.
Wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kwabangela ukuthi uMthokozisi ecine ebulawa?
UMthokozisi okwambangela ukuthi ecine ebulawa angaze ake ngitsho eqinisweni lonke ngoba uma ngingasibuza bonke abantu khonapha akuna ofuna ukuveza ukuthi khona uMthokozisi wabulawayo ngenxa yani. Njalo bathi khona yena owaqala umngane wakhe nguyobe wazomvusa ngoba yena wayeselile wayala ukuvuka. Umngane wana wabuya wazombiza futhi okwesibili, yiko lapho wacina sevuka khona esesiya ngathi esehamba esephuma naye sebesiyabonga into ekhona ngale. And then it was hardly after 30 minutes to a head lapho wabuya wagwazwa khona. So ukuthi ngithi ngumngane wakhe lo wakwenzayo ethunyiwe kumbe umngane wayembizela ukuthi bezinathela nje kuphela, hhayi iqiniswa likazeli ngoba udaba lonke loku emithe emapholiseni.
Ye, kodwa sike sezwa abanye besithi izehlakalo ezifana lasonesi zingani sezisiya zisanda khona ngapho esizinda. Selikela kuzwa yini?
Yebo, lokho sengakuzwa. ekuthini ngoba bengane isports bar evuliweyo. Kungakwenzakali lokhu. Amaviki ambalwa adlulileyo abantu sebebona sokuvuliwe lapho bebehlala bekhonona bethi kanti indawo le ivulwe njani. Nami ngomunye wabantu wakhona owabuzayo ukuthi kanti kanti mina indawo le lathiwa yavulwa libona esizinda kwenye ibhar ehambelana leyena ko-Richard ngani kuhlala kubulawayo ulivumelele ukuthi ivule emphakathini lapho ngoba eqinisweni lonke lani ngomunye wakhona bavala ngobo-2 AM to 3 AM iredio yabo ilokhu igongoda. Ngihlala lapha 2 blocks away from emakhweni kodwa iredio yabo ilokhu izwakale ithikakini ize ngizive ngithi kanti manje labo abahlala duze lasemakhweni lapho kusuke kube njani kuyabaphazamisa kakhulu noma mhlawumbe umuntu uyabe kulekunye akwenzayo okungadingi i-noise pollution. So angazi eqinisweni lonke ngoba even on the day lapho sesihamba thina sikho khona siyoklina lapho igazi elichithekele khona njengomdili sibutha igazi lelana sithanyela izakhamizi zaziziningi zikhalele ukuthi khona indawo le mayivale 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 ngalolo suku azange ivule kodwa namhlanje ivuliwe.
Lo ke ngumnumzana Jeff Perry isihlobo sikamthokozisi Ndlovu obulewe ngumuntu ongaziwayo elekwitshini lesizinda. Imbiko esanda kuyithola ithi kulomuntu osebotshiwe phezu kwalolu daba. Kusenjalo zona izakhamizi zesizinda zithi ibhawa elisanda kuvulwa kumele livalwe ngoba yilo elibangela ukubulawa kwabantu. Asenelisanga ukukhuluma labanini baleli bhawa kodwa sikhulume lomunye umhlali wesizinda unkosazana Otilius Banda ukuze sizwe imbono yezakhamizi.
Ukuqala mina njengomhlali njalo yalapha esizinda ubugebengu lokufa kwabantu mahlayana nje sokungani sokuhlukumeza kakhulu osekudingeka ukuthi ngabe kuyaqiniswa kakhulu ingalo yomthetho lathi njengezakhamizi siqinise imithetho kumbe le ndawo lezi ezokunathela ama-night club lawo asesigqagqele sathi sikhula thina ayengekho kwakulamabhawa kamansipalati. Angazi ukuthi kungaqiniswa njani ukuthi avalwe ngesikhathi esiqondileyo esiyiso esikulayisensi ku-11 o'clock. Le ndaba yezidakamizwa ngoba izidakamizwa izakhamuzi ziyabe zikwazi ukuthi zithengiswa laphana. Izakhamizi azisukume behlaselwe laba bantu abathengisa izidakamizwa ezingaqondanga behanjiswe emthethweni kube le ngalo yemthetho oqinileyo hathi mbijani.
Manje wona amapholisa kungani engani kawayenza umsebenzi kukhona yini abakwenzayo?
Njalo uyathunguwe olinyazwayo bekutshela ukuthi uhamba uye kuya lo muntu lowo. So kuba nzima ukusebenzisana labantu bomthetho kwesinye isikhathi. Kuyenza labantu begcine bengasela themba engathi ngesikhiwa abantu they are losing faith ukuya emapholiseni.
Yi kodwa eminyaka edluleyo sisakhula sasibona amapholisa ebhodabhoda ngendawo. Kabasakwenza yini lezi nsuku?
Siwazwe kuphela sisiya kukhefu nekhisimusi lelo mnyaka omutsha kodwa owakathesi ayi kasibaboni sibabona nje bengumhlambi emgwaqweni.
Manje inkuthazo bani elipha izakhamizi ngalesi sikhathi?
Ngicabanga ukuthi njengezakhamizi sokumele sisukume sibambane sibonisane sikhangele lezi ndlela kakhulu lezi esezisala abantwana abazali bengaphandle kwelizwe eziyizo eziyenza abantwana bethwene bebuthene bethatha izidakamizwa ama-drugs konke ezindlini zenizo. Ngokuqinileyo i-residency ihloniphe njengakudala ukuthi sasithi singabona ubaba wezakhamizi wawuthi ugijima ungena endlini. Zikhangele izindlu zenizo ngoba ngezinye zezindlu ezisihluphayo kakhulu.
Njengezakhamizi like lahlalisana yini lalabo abamabhawa okuthiwa yikho lapho kade siyanatha khona?
Ngingake ngitsho ukuthi kukhona okwenzakeleyo phose njengoba inhlanganiso phakathi komuzi ziziningi mhlawumbe ikhona ethethe lelo nyathelo kodwa bengingakezwa lutho okwakathesi.
Lo ke ngunkosazana Otilius Banda isakhamuzi selokitshi lesizinda kobulawayo.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani.
Njani lonke basakazi nabalaleli, hayi mina ngiphilile. Hayi mina ngiphezu kodaba lolu umnangagwaza ama ukuvala amehlo. Esivala amehlo singumthwakazi landaba. Esivala amehlo athi silungisisa udaba yokugura kwenu. Ulungisisa njani? Umhlungu esabuzwa uyabazi yini? Ngoba yena is the perpetrator, he's not a victim, he's not a survivor of ground. So yini abangaphakama yena umnangagwa yena kumele akhulule abantu athi hayi bantu dikidani ukuthi abali ground. Indaba le iphathwe ngama international courts, iphathwe ngama international courts or international observation ibe khona ubone ukuthi into eyenzakalayo into yeqiniso. Ngoba lokho okwenziwa ngumnangagwa bakithi yini elifuna ukuthi yini elingayikholwa futhi ekhulunywa izandla. Ngiyabonga mina ngisegoli ngokuhlala igama umujulu kaNcobo.
Sanibonani Studio 7, ngiqala mbingelele bonke abasakazi, mbingelele bonke indawo ngezindawo amakhumbi manomhlaba abalalele Studio 7. Lona okhulumayo uKhiya Sinkala, imvelaphi ngiqhamuka ezweni laseZimbabwe ngokuhlala ngise-South Africa eGoli. Ngithanda kakhulu Studio 7 ukuthi niwuhlabe niwulawule mayelana ngezinduna, ngoba ngibona nanku unkosi yami sengathi induna manje sezisetshenziswa izanu sezingena indaba zegugurawundi. Bekufanele ukuthi izanu ibe yona emelana nendaba zayo. Manje-ke ngiyabona sengathi ifuna ukuvika ngezinduna, akukho nje nhlobo lapho ey'ngena khona iy'nduna zethu. Ngoba manje uma singaqapheli nazo sogcina singasezwani nazo, ngoba phela lokho okwenzekayo kubuhlungu kithina, sashiywa abazali ney'hlobo nabomkhulu bethu balahleka befa bengenacala, befela izwe likamthwakazi ngendlela ukuthi kwakuyinhloso yokuwafula isizwe sakithi. Sicela iy'nduna ke zimele eceleni ke zithi ukuhlehla nje, zithi ukuhlehla ukuze sikwazi ukuzihlonipha nathi-ke, ngoba kogcina sokwenza sengathi thi asinayo inhlonipho, ngoba bona sizukuvuma basetshenziswe yizano ekubeni sibone ukuthi iyabayuza. And izosixabanisa nabo abahlehlele emuva, bangayithathi nje indaba yezano, sikhona nje sisazobamela uma ngabe izani zobahlukumeza.
Studio 7 yabengele yabona uma lifuna ukubona ukuthi uChamisa ulabalandeli njalo izana isafuna eZimbabwe. UChamisa ngangavula ibandla namuhla kuvote kusasa engakhankasanga, izani ikhankase loba iminyaka wonke. Izano isikhuluma ngeqiniso, hayi iriging. Izano iChamisa uyawina triple or double ngeqiniso, kodwa ngoba kulabo shigumba oshigumba ngithi liyamazi ukuthi udume ngani. So uChamisa avulele ibandla simlandele. Wena ongamthandi lokuthi thina amaNdebele vele siye engayo ukuthi shona Ndebele, asibheke ukuthi le into i-right ray wrong kumbe yini sikhuluma ngayo. Just kuphela kukhokha ukuthi umuntu lishona, nguphi osephalamende wethu esingamlandela sibe i-opposition party ngoba kakho. UChamisa ulabofollow amaningi, uChamisa noma ngaba ngaphansi kwesihlahla uyamthola kugcwele abantu inqwaba, ikubona abantu lephalamende bechiya ngoba amandla amaningi kakhulu through abalandeli. I-opposition party lamandla sebeyidilizile, noma ngavuse inye futhi akuqali lokho likukhangena. Uma yena ubalibhizi igqika yena wenzeme uChamisa icala lakhe, ongalitshela ukuthi uChamisa wenza ukuthi kulo mnankagwe lezano asebebhidlizile izwe babulala abantu benzalo mihla lamalanga direct daylight libi kuphethiza ibhambe senze izinto ezigangile. Alikhulumi ngayo libhiziya, likhuluma ngoChamisa limsola. UChamisa kenzanga izano yebheda. UChamisa siyamthanda uright. Le ndaba yokuthi ishona Ndebele lokhu akusebenzi, kuya ngokuthi umuntu ubehave njani. UChamisa akacala wona umzondi wamzondi kahle, kodwa ungakhuluma into ongayazi ngaye. Ngiyabonga Studio 7.
Sanibonani, njani? Hayi, sikhala ngezwano, ke sikhala ngezwano lapho ekuhlulwa ukuthi ilungisilizwe kimoshilizwe siyaphambi. Hayi, asikhohlweni ngendawo zokuvota le. Lapho sokudingeka umuntu olo-plan B, plan B ofana lokababa uNkomo, ngoba lokho kuthiwa sizokhipha izanu PF ngezivota. Kunanto mama uyaviselwa manje ukuthi ephatha ngale kuzeke. Isarupa kuthiwa ngubani chigumba, akunzima madoda. Ngiyabonga kakhulu, ngishiyile abanye laphana.
Studio 7, Studio 7, ngibingelele ku-Studio 7. Kanti shuwa Studio 7 lapha kukhomenta obaba, omama kabakhomenti abalambunu, ngilitsho njalo ngoba sibona lokunye okuyabe sike sakuzwa kukhomentwe kuphindwaphindwa. Kanti lithatha okunjani, lithiya okunjani? Kanti siyachiseka singomama, kanti esiyena khona le nto ka mnangago okuthi khona abantu basola ukuthi khona usebenzisa izinduna but yena kanaki ulokhe enza intando kayiphikiswa ngoba uvela umbuso wakho ngokantando kayiphikiswa indaba esehluleka ukuthi akalalele okuthiwa ngabantu akezwe la akathathe into ethiwa ngabanye abantu futhi ukuthi yena nguye umuntu ofundileyo kakhulu olemicabango ekhaliphileyo okudlula wonke umuntu khona pha elizweni hayi umbhuqazwele kufanele ukuthi khona alalele ukuthi abantu bathini avume abantu bangene kanti kuyina kufihlayo bakithi kuyina kufihlayo kutho ukuthi into yangikhona vele lanxa izakwenzeka izakwenziwa nge-directive nge-directive uzabatshela izinduna ukuthi lifike lithi so kube njalo hayi asilwelizweleli alinantando kazulu lentando yakhe yedwa ntando yakhe yedwa uyena ozithi ungupresident ngiyabonga ngugogo elimadlupha lapha emakhandeni ngiyabonga
2007 sanibonani njani lokho niyaphila basakazi bamele isikhiphele indaba zonke iy'nsuku i-right namhlanje ngiyalibingelela nonke abantu besi-2007 mandebele bathebelele ndinorth bethebelele ndisouth sanibonani nonke ninjani eyi abona indaba kamnanga kunesibindi lobaba unesibindi straight angazi ukuthi uyokabani emkhothayo emenza ukuthi ehambe ethathe iy'nduna ezibrayide ehambe ucela uxolo ngani izihlobo zethu asizazi la bantu abaphosele emgodini wasegwarabharak la bantu ababephosele emadipa uthini ngabo othisha laba ababeshiswa esikolo uthini ngabo inkantezi ezazigigwa lapha engigeni uthini ngazo asinamahloni ngale nto enzwa igugurawundi umnankagu nguye oyephethe ngaleso sikhathi ya umnankagu nesibinzi
siyabonga studio 77 ileli ya sokutshintshile ukudla epletini manje uchamisa sechile iparty liyathi siyayichekho izalo so manje uthabango sejikile izinto manje imethi lezade ezicalculata zimvumela u-1 plus 1 manje sengu-11 sesijikile manje akarikhole sibo sesifuna ukuthi arikhole kakhulu manje karikhole sibo waqhubeka nje warikhola lalaba sebevelile ukuthi bayaphuma karikhole futhi sifuna ukuthi arikhole kakhulu manje ziyakhala manje mayerikhola manje ama-MP onke la akasabuyeli kuye makwenza ama-by-election babuyela kuchamisa bonke kuzalala ngamabhuthi njengomozola khonokho okwenzeka eminyakeni edlulileyo kuzoba inhlekisa kuphelile ngaye manje gcineni uzasola ngiyabonga ngumasenga lapho kobulawa ephumule emadonkini
salubonani kustudio 7 salumbulisa labo bonke abalandeli bakastudio 7 besicelwa ukukhuzelwa induna yasefelabhusi ingasihlukumezeli abazali bakamthwakazi ingahlukumezi abazali bakamthwakazi siyabonga sicela ukukhuzelwa yona
aphela khona okuseqinisweni angeke bayalise uchamisa ukuthi avule iphathi akukho emthethweni angithi uyabona ukuthi umthetho vele kawusalandeli umthetho welizwe vele kawusasebenzi yikho ubona sibona yonke le nto isenzakala elizweni ilizwe umthetho vele kalisawulandeli and into ezakwenzekela izwana lakithi loba ostudio 7 bethi singakhulumi izinto ezilokhu uzudlake kodwa le ibona izana u-PF ukuthi yenzayo kanti izana u-PF ufuna ekwenzayo ustudio 7 yini ludlakela phela lolu elizwe ebantwini khona ukuthi ukuthenga usengezo jabango esiyarikhola abantu ludlakela abantu benze ebantwini and into abayifunayo vele kube siyokucaca abantu laba abafuna impi lapo abantu laba akula muntu obavotelwe la istudio 7 iyakwazi ukuthi kabavotelwa ngumuntu lapo akula muntu obafunayo lapo into abayifunayo bafuna impi kuphela ukuthi babulale abantu kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kule mabutho elemelika amathathu afileyo kwele Jordan ngemva kokuhlaselwa ngamalwa ecatsha. Amabutho la abikwa ehlaselwe ngendiza mchina yohlobo lwe-drone kwalimala adlula amachumi amathathu. Umongameli Joe Biden wazise lesi sehlakalo lamhlanje wathi labo abayenze lokhu bazawukhomba umuzi olotshwala. Kolunye udaba, owayengumongameli umnumzana Donald Trump utholakale elecala lokudlwengula wesifazane unkosikazi E. Jean Carroll ngumthethwandaba
omhlawulise imali ngamadola ayizigidi eziyi-9.2 lantathu US$83 million. Omunye njalo umthethwandaba wathonisa leli cala wabhadalisa uTrump imali eyizigidi ezinhlanu i-$5 million ukuthi iphiwe uJean Carroll. Lokhu kwenzakala uTrump enguye okhokhela kukhetho lokudinga ozancintisa emele ibandla lama-Republicans. Kukhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni kwenyaka wonalo. Ukuhlaziya amathuba kaTrump kukhetho oluzayo sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ya baba Gande, ngibona ngathi uhambe kuhle njalo uhambe ngendlela yona le ebingathi bikhangelelwe. Yebo khona bekukhanya ngathi bekungaguquka ukuthi khona unkosikazi uNikki Haley angathi uya wina lapha eNew Hampshire njengezolo. Kodwa ke bekulokhe kukhanya ngoba lokho bekutshengisa lokho esikubiza ngokuthi ngama-polls lokhana. Kutshengisa ukuthi uTrump uphambi lanxa ube ngathi angeza sibili ngemuva kodwa belokhu etshengisa uTrump ukuthi uphambili. Mina ngibona ngathi uhambe njengokucabangela kwabantu abaningi ukuthi kuzakuba njengakhonokho. Yena ube ngcono ke lapha uHaley ngoba ama-votes akhe weqile waya khona ngale kubo 43-45%. Okukhanya ukuthi hayi uzamile sibili kakhulu.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe umuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Hayi ekuphumeleleni kangimboni ephumelela ngoba okukhona lapha okubonakala kuhle kuhle ukuthi abantu abangathi lapha basekela uTrump abavotayo bayilabo okuthiwa khona ngama-Republicans. Ayiwo ama-Republicans. Ukuthi uNikki ukhangelela ukuthi laba bantu bangaqhuka basekele yena, hayi kangiboni ukuthi kungenzakala. Nxa yena engaphumelela angasekelwa ngabanye abantu nje lokho esibabiza ngokuthi ngama-independents. Kodwa ke lapha kukhanya ama-numbers la angathi ngawama-Republicans ayiwo asedecide ukusekela uTrump.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwele-Melika. Ngesikhangele imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa kusasa kwele Ivory Coast, ezadlalwa lamhlanje kwele Ivory Coast. Nxa sikhangela ke imidlalo siyabona ukubana iqembu le Cape Verde yilo eselidlale imidlalo phose yonke linganqotshwanga, lizadibana lele Mauritania. Ele Senegal lona lizadlala lele Ivory Coast. Le yimdlalo ye Group of 8 kodwa ke lapha kuyadlala ke amaqembu ona la amane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Yisisanasana umtshado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka kumkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi kahle kahle usezasungula na elinye ibandla lezombusazwe. Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kosakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa. Iningi lezakhamizi lithi indawo le kumele ivalwe ngoba yiyo ephehla udlame abantu bebulawa asebebaningi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande, kodwa lingakhohlwa ukuthi silazo ezantambama lamhlanje ngo 7:30 njengesukwini kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Siyabonga igama njengokutsho kwami ngoChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.